inkokheli yomdabu ibikwe isebenzelana labebandla lezanu-PF besethusela uZulu emaphandleni ngokubatshela ukuthi bazavota bengaphansi kwabo okuzadala ukuthi babekwazi ukuthi uZulu uvotele bani. UMnumzana Petros Mgwena, isakhamuzi seMatali Village eKwaNestawuse, uthi phezu kokuhlukunyezwa kwabantu sokule nkethe yabeChavi lapho kusabiwa impahla evela kuhulumende.
Bayothusela abantu bale nkethe abaChavi besiphisa mende bashiya labo bangasibongebantasezanu-PF besipha amakhuba athiwa zikho abadala lesamende sona leso bakhetha bapha amankazana abo bethusela imemba se-CC samanye amabandla ngaphandle lezanu-PF ngoba bona bangama-chairperson amasela njalo bayephula isisekelo sembuso chapter 15.
UMnumzana Victor Spanda olilunga lezaphu njalo ezancintisa ukhetho luzayo lwamakhansila kwa-17 eManama uthi ibandla lakhe livinje ukuqhuba umhlangano wale matobo ngeviki edluleyo ngezizathu ezingacacanga.
Ngaka-22 July besilerali ezaphu akuthiwa kuthiwa public meeting ematobo amapholisa azimbili ukuthi khona irali iqhubeke umhlangano uqhubeke baletha izizathu ezinye ezingazwisisekiyo ukuthi khona sebeqala ukubuza impahla zabantu ukuthi khona ubani ebegqoke njani, isecurity yenu ebegqoke njani.
Izikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ezansi emandebeleni uMnumzana Ntano Ndlela uthi lanxa kungakabi lo dlame kulesisabelo uZulu emaphandleni uhlezi esethuselwa.
Abantu bethusela iminde ebusuku, inyamazana besivele siyazi izanu-PF ibethusela ngento eziningi ezimbi ezishiyeneyo ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlele lokho okubi lihlele lokho okubi, kodwa hhayi abantu baqhubekela phambili bebekezela bekhangelele inguquko. Umumo okhona lapha ulokuthakazelela ikusasa entsha engahlihlele abantu beZimbabwe, engahlihlele abantwana beMadebeni South nxa bangavotela inguquko.
UMnumzana Malathi Nkomo oyisikhulumeli sebandla lezanu-PF ezansi emandebeleni uthi umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho uqhubeka kakuhle njalo kungamanga ukuthi abebandla lakhe basebenzisa inkokheli yomdabo ukwethusela izakhamizi.
Angaboni kumbe ukuzwa ukudlakela kwezinye indawo, abantu bazihambelela kuhle, bazihambela kuhle, bazikhulumela kuhle, akula oyethusela omunye. Singazi maybe kungaba lapha nalaphana abantu bezikhulumela ngokulutshwana babo, kodwa uma sikhangela ukuthi abantu bayakhankasa, umuntu wonke ukhankaswa ngendlela ayikhankasa ngendlela ayifunayo. Imboya lo kungaba yikukhuluma nje kwabantu abakwazi ukubana sebezanqotshwa babesebezama ukuthi badinge ukusola obunye ubukhokheli okungabe bukhona.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa mhlazi ma-23 unyanga ezayo kaNcwabakazi lapho uZulu azavotela amakhansila, amalungu edale lephalamende kanye lomongameli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.